Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho okwenzakala eRwanda yikuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangikhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya, okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala igugurawundi yayiyinto embi, and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi safulawa sikanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu bemandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla, kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseka, sicelani uxolo, sicelani ukukhulumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni nendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangotho ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha, kumbeni umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emotele. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe iphumelele ukuthi right sule commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani, but laba kabala mali esizinde esiwele kanti kholi ukuthi uhulumende nabe yakuzevanini. So abala ndlela yokuthi besinyelela ebantu abahlukumezekileyo.